So we see card descend about VOA in the valley.
Dipuka njani sibuka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 kwenkwezi 2022 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala esitaladeni lamuhla ngenxa yonkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini i-stairway.
Iqiniso elikhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi ukuthi kule stairway
ukususwa kwehawu umkhonto lendlubu ubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo kudala inkulumo.
Abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumuthi omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi esizweni samandebeleni.
Kambe ukunqoba ukwenziwe ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kuyona le mpelaviki kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini uphetho lukamongameli oluzayo.
Sichayile emadorobheni lemareserva ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu ebe bevotelwa.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chala mapholisa akhangelelwe ukugcwala izitaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo wazise ukuthi amakhumbi asezavunyelwa ukuthwala abantu engabhalisanga kunkampani yezukho, okungesinye sezikhalazo zabaqoqa ukutshengisela lokhu. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube othi abantu abaningi bebengazi ngohlelo lokubhikitsha ngokungayi emsebenzini lolu okungabangela ukuthi bebe balutshwana abazaphatheka kulo.
Isisekelo sombuso selizwe leZimbabwe kusahluko sesine siyaveza amalungelo abantu abalakho ukuthi bawenze ukutshengisela ngokuthula ngokunye kwamalungelo lawo. Abantu ke balala ilungelo lokuthi batshengisele ngezindlela ezilokuthula. Nxa abantu besithi abanye abasoze baye emsebenzini kusasa ukuthiwa i-stairway nesikhiwa kulilungelo labo lokuthi bakwenze khonokho, njalo abazimiseleyo bazakwenza ngokuhlala ezindlini zabo abangahambisani lakho njalo sizababona ngokuhamba emgwaqweni. Kungamalungelo abo bonke bona laba bantu, ngoba umuntu lelungelo ukuthi enze lokho afuna ukukwenza kodwa angaze aphambanise ilungelo lomunye umuntu. So kungenzeka ukuthi ke kusasa kube yi-half-half, abanye bakulandele khonokho abanye bangakulandeli kusiya ngokuthi umuntu ufisa ukuthi enzeni. So sokungaba khona ukuthi sibona abanye bezihlayela ezindlini abanye njalo bevukela emsebenzini, ngoba wonke bona laba bantu balamalungelo okwenza khonokho.
Bona abantu bathini ngendaba yesitairway nxa ukhulumisana labo nje khonapho ezitaladini bathi?
Iqiniso likhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi lokuthi kule stairway. Abanye njalo kakhulu labo abakhangela kakhulu besingathi bahlangana kakhulu lezepolitiki, hayi bona baye bekwazi. Kodwa uzulu omningi ongaphatheki kangaka kwezepolitiki, hayi abaningi bebevele bengakwazi lokuthi ukuthi stairway kutshoni. Abanye baye bevele bengazihluphila ngakho. Siyinhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association ke singatsho ukuthi abantu abaningi bebengakwazi ukuthi kusasa besithi ngomvulo kuzaba le stairway. Ozokuveza sobala ukuthi iningi lingavuka lizenzela elijali kukwenza nsuku zonke, abanye njalo baphatheke. Bonke bona laba bantu balelungelo njengoba ngingatsho ngaphambilini ukuthi nxa umuntu esithi uyaphatheka kulilungelo lakhe lokuthi aphatheke, kodwa akwenze ngokuthula. Esingawukhangelanga ukuthi sibone sokusiba lokucabana mbe sokusiba lokubhidliza kwezakhiwo njengalokhana kuke kwaba khona kulwana umnyaka, kumbe abantu sebetshaya abanye. Umuntu lo muntu lelungelo lokuthi azenzele lokho afuna ukukwenza. Laba abafuna ukuhlala ezindlini abazihlalele ezindlini, laba abafuna ukuthi baye emsebenzini labo bangaze bahlukuluzwe, ngoba kulilungelo lakhe lokuthi bekwenze khonokho. Izakhamizi ziyatsho ukuthi zike zabona bezomvikela amasotsha lamapholisa bebhota kubhota malokhu la chechene okhathu park labo makhandeni la kwezinye izindawo konakala ke kuveza ukuthi uhulumende la isimo leso siqaphe ngeliso ngeso lokhozi chakudaza ukuthi izakhamizi zingane zazifaka engozini yokuthi baqalise ukuqabana laba bantu ngoba labo bayebesenza umsebenzi wabo siphinde sikhuthaze futhi ukuthi nxa abantu besenza lokho ababekwenza bakwenza ngendlela yokuthula ngendlela engasoze bafake ezingozini ezijeneyo ngoba sikukhuthazayo njengenhlanganiso ukuthi abantu baqhakathekise impilo impilo iqhakathekile siyaqonqosela njalo ukuthi kungabi khona olimalayo kungabi khona obhidliza izakhiwo kungabi khona ohlukumeza omunye
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye inhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union ithi amalunga ayo awayi emsebenzini lamuhla sicocele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo
sisalibonani balaleli bakastudio 7 thina njenge-athuzi kusasa amalunga ethu wonke azabe ezihlalele ezidlini zawo ngemva kokuba abafundi bethumamelele umkhankaso o-shut down Zimbabwe sikhangelela ukuthi kungabi ngamakuthi izisebenzi zikahulumende zonke omama obaba amaqhaba amaxhegu izalukazi kunye labafana benkomo amankazana lana asebenza ezindlini sikhangelele lapho ukuthi behlale phansi ukuze wonke umuntu abone ukuthi na ilizwe lilunge ilizwe lethu selisesimeni esibucayi nxa singasayenzanga lokhu okungabafokazana lokhu okusiphetheyo kuzalivuthuza lize lisale lizintsha abantwana bethu kusasa basisole kakhulu kanti okwenzakalayo muyo Themba kuye
manje njengoba uhulumende ekhanya ungani ufeze ezinye zezikhalazo kade zimele zisetshenziswe ukuthi abantu batshengisele alibone na ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi bebe balutshwana abantu abafuna ukuthi batshengisele
Krisi uhulumende kakafezi lutho ukukhuluma kukahulumende singabuyela emuva uhlale khuluma kodwa ngezenzo akulanto ayenzayo umuntu ongaba lesiqiniseko ukuthi uhulumende usefeze ulutho angasaphatheki ku-shut down yakusasa ngumuntu osaleleyo ubuthongo bukabhuka sibili ngakunikeza izibonelo ezimbili uhulumende uthena kokunye aza kwenzela ababalisi kuzababhadalela ifisi ukukhulume ngonhlolanda lokhu namhla sikunkwenkwezi sesiyaphela akula fisi yomntakambalisi osebhadeni uhulumende wathembisa izisebenzi zakhe zonke ukuba phezu kwe-RTGS eziyiholayo uzabanikeza i-$100 phezulu lamhla sikhuluma kanje kulamahungahunga athi inyanga le i-$100 yana izabe yi-RTGS pho yiziphi izinto uhulumende asezenzile nxasikhangele
umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union Ube khuluma ecingweni lestudio 7 eselubhane. Ukususwa kwehawu umkhonto lendlovu ubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo ele-Joshua Mkhabuko Nkomo Airport sokudale inkulumo abanye besithi yikweyisa isizwe sikamthwakazi lapho okulegcekeleli khona. Kule mbiko ethi inkokheli yebandla lezanu PF eyakobulawayo yiyo eyathi uthathwe lelinyathelo ngoba uphawu lwesizwe sikamthwakazi lwenza umuyi umnumzana Joshua Nkomo abe ngumkhokheli wesigaba hatshi ilizwe lonke sixoxe lo-Councillor Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya udaba lokukhitshwa kwehawu e-airport sokufaka i-coat of arms abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi esizweni samendebeleni yikho ke kube kungadingakali ukuthi kutshintshwe kuyamangalisa ukuthi kade sokutshintshwa besokutheni sokucatshangwa ukuthi kutshintshwe kufaka i-coat of arms khona bekuvele kule hawo kade likhona lifakiwe.
Nxa kuliqiniso ukuthi bakhona abavela esigabeni semandebeleni abathi kukhitshwe ngoba umuyi unkomo engaso wesigaba semandebeleni kuphela wayengumkhokheli welizwe lonke. Ukubona njani wena khona lokho?
Nxa kuyikuthi bakhona abantu abavela kulomhlubulo emandebeleni abathe kukhitshwe hawo kufakwe i-coat of arms ngoba ubaba uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke engasiwe emadebeleni kuphela. Kuyinto edanisa kakhulu nxa bekwenzile khona lokho. Sikhuluma nge-airport esemadebeleni, sikhuluma nge-airport okumele itshengisele ubuntu uluntu lwethu njengabantu bemadebeleni hathi njengeZimbabwe. Indawo ngendawo kumele amasiko ayo ahlonitshwe, amasiko awo kumele aziswe atshengiswe nje umhlaba wonke kungesatshwa. Indawo emadebeleni, emadebeleni kuyaziwa kubana ke bekule butho, ibutho belisebenzisa amahawu ekulweni livika ngamahawu lawo. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, ngesilungu singathi kule symbolism ukuba kutshengiswe ihawu lona lelo. Xa selikhitshiwe sokufaka i-coat of arms kuthiwe hathi uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke, hayi kuthiyene i-airport kasiyo kaJoshua Nkomo, ngeyabantu bemadebeleni nje bekambe ibizwa ngegama lakhe. Kodwa kumele itshengise phela ukuthi kusiphi isigaba selizwe leZimbabwe. Yikho phela sibone eHarare befaka i-statue sikambuyane Handa, yikho sibona ngapha kufaka i-statue sikaJoshua Nkomo. Sabe sifuna izi-statue eziningapha ezikamzilikazi ezikalobhengula kutshengisele ukuthi singaphi kolizwe lapha semadebeleni kulobukhokheli bakhona kulesiko lakhona okumele lihlonitshwe lilandele lanxa nje siseZimbabwe. Akumelanga ke kutshengiswe izinto ezinational kuphela, ikanti lathi ke silayo i-identity yethu, silayo ubuntu bethu, silalo uluntu lwethu singabantu bemadebeleni.
Lo ke ngukhansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukunqoba okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini njalo kukhetho lukamongameli oluzayo. Phakathi kwezigaba eziyisikhombisa 7, ibandla le-CCC linqobe kuzigaba eziyisithupha 6. Sithunyelwe umlayezo ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasba.
Singazi labo abadliweyo ukuthi bakubona njani, kodwa thina sizama ukutshengisa ilizwe jikelele ukuthi siyabonga. Sizinhlanzi ezihlale emanzini, njengoba lisazi ukuthi inhlanzi ingathathula amanzi yafa, thina sihlala lani sitshayile emadorobheni lemareserva. Ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu ede bevotelwa kuthiwa bashe batshele ukuthi hhayi vota wedwa uzaba ngumthengisi. Ngitsho la madomeni, ngitsho la maticha nje nje, ngitsho la mapolisa ede kuthiwa ayavotelwa. Yikho abanye banqabile kodwa ini abaningi hayi besabile. Ngizabona ukuthi unyaka ozayo njengoba silo mhlahlandlela esiwenzayo sesiphila emakhaya okuthiwa i-rural areas emareserva, ngizabona ukuthi abantu bonke bayabe lokhu bethungulula ngesikhathi ngesikhathi. Kuzokufika isikhathi sokuvota ilizwe lonke liyabe selilombala olithanga. Sicela ukubonga abantu, lokho esikwenzileyo kuyabongwa, kodwa phela singahlaleli izandla sithi sesiwinile. Asisebenzeni nzima, sincenge sikhombise abantu bayirejista kakhulu abatsha, ngoba abatsha isikhathi esiningi yibo abathwala amagabha avuzayo abalambenzi bangaze baqede i-PhD lama-masters sebethengisa izidlwisi. Mahlabe Zulu, siyabonga kakhulu lamaphepha a-progressive lama radio a progressive akupa iqiniso nje balinjalo asoze sicamba amabizo kodwa naliyayazi radio yenu ekhupha iqiniso nje balinjalo sithi amajaha lamantombazana asebenza kuma independent radios lamaphepha hayi sichayela izandla ngoba lani liqotshiwe liyabotshwa lenziwa konke sithi uZulu kaphaphame enze khonokho elikwenzileyo kwenzela ukuthi sihlale kuhle after 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, sisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu ababili abafileyo ngemva kokuthokozela okube khona lapho kuqeda ukuhlabela uWinky D embuthanweni womjaho wamahhashi oyekhasu Thangadi eHarare ngoMgqibelo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi imbadalo yemihloliso yezikolo kusukela kwe-grade 7 kusiya ku-A-level isiqhele ngesilinganiso esiphindwe kaningi-ningi. Abenza umhloliso ka-grade 7 bazabhadala iZimbabwe dollars 4,388, i-O-level 1,620 Zimbabwe dollars nga-subject inye, kuthi i-A-level 3,240 dollars the subject A odwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani kuStudio 7 basakazi nabalaleli. Hayi mina amazwi ayethulwe ngumnumzana uChamisa ngethulela isigqoko ngatshayela ihlombe. IZimbabwe ilizwe elingena direction. Ilizwe elinjani vele kuthe sebenza yonke imali yomhlaba kuze kusebenze kuthengwe langezifuyo uthole ishophu usiyathengwa ngenkukhu kuthengwa yembuzi. Ilizwe bani? Ilizwe elingena direction brot. Hayi ngiyawubona ukuthi ngempela uChamisa unobubelo unoshonze kuthina ngabusa ilizwe ngendlela eqondileyo. Laba abantu izigebenga le amakhehla la nabogogo lawo sekumele behlale phansi bephumula bedle imali zabo bebheke izifuyo zabo bekunikeze imizwa abantu abasha bekwazi ukulivusa. Hhayi le ndaba yabo yokuthi bebelwa bengafuni nokuphuma esikhundleni bengafuni nokutshintsha ibandla le nto incindezela abantu kakhulu njalo futhi ungachopha ubani ngomunye elihlweni kodwa nalawa amanye amabandla amancane awafunda ukuthi axhumane alalele izidingo zabantu ahlangane naleli bandla likaChamisa kube yinto eyodwa hayi ukucwasana ngokuthi lo umhloba lomhla lokho ngeke kusisendawo angeke kusisendawo bale bebumba into eyodwa ehlele lokuthi ngoba sikwazi ukuthi leli bandla malidlule liyaphiliyana ukuphuma embusweni singenza kanjani ukuze silikhiphe. Hayi le ndaba yabo le ukuthi kuthiwe lokho nje kulokhu zabantu nje abantu bagcina bengasazi into eyiyo. Kumele ukuthi abantu bebheke into eyi-one kube nendlela eyi-one hayi indlela eziningi-ningi nje. Siyabonga
salubonani basakazi salubonani lo mthokazi jikelele nje umthokazi kaHakoroni ngizacela ngimbalele lapha isicelo sami ngilo mbuzo engifisa ukubani ubaba engizwe ekhuluma emhlanganweni ka-CCC eGwanda okuthiwa ngamasuku akangiphendule lapha ukuthi njengoba eduvela kwezanu PF wangena izanu PF nini izane PF lani yabulala uMasuku ongwangakibo lo wayelayo na wayencedisana layo ukubulala uMasuku uMasuku silwele laye ilizwe emuye umkhokheli wethu uthe efika ekhaya izane PF yambamba yambopha yambulala laye wayesebenza lezane PF nabe bulala lo uMasuku usakamphendule konapho nxa engalahloni lokukhuluma phakathi kwabantu ukuthi uvela kwezane PF engumasuku kulukhawut masuku ukuthi isiga lesi esayenzakalayo ubencedisana nezano na sokutheni namhlanje xa iphuma kuzano isiya ku2+3 esuka kuzano lapha isebenza khona ukubulala abantu bakamthwakazi nendlela enkululeko ngobuningi bafa bebulawa izano PF ayekuyo ngicela mphendule ukuthi ubesebenza njani lezano PF xa isiyabulala abantu bakithi namhlanje ibulala emasuku ukuthi yena wayengaphi bese ngicela futhi sinisicelo sesibili lapho ukuthi besicela ukuthi Albert Gcube akasitshele ukuthi kana amajawunda ngobani thini ibizwi leli kasilifuni njalo beningajayezwa lelo bizwi kutshengisela ukuthi u-Albert nxa engatshintshwa ayeplan kuza besihlona linjani ngapho makhalanga asuyedinga futhi le bhingo zabethi linjani ngapho matonga ukuthi kade wakufunda ngaphi umkhubo onje njalo egwanda sikhuluma iqiniso kasibazi thina amajawunda yikho singalifuni lelo bantu amajawunda ngiphinde isibili ngikhuluma ngakho ukuthi sicela ukuthi aguqule ingqondo yakhe le nxa ebika abike ukuthi egwanda kwenzakale nje igwanda ibizwa kuthiwa igwanda kayibizwa kuthiwa le majawundeni egwanda ayisule ibizwo lakhe leli kasilithandi ngiyabonga
salibonani salibonani badala izo lihlala likhuluma ngokuvota ngokuvota mtshokotsho ukuvota vele kuncedani kwehlula since 1980 kwehlule ukuvota urikwa mtshokotsho amamali ukuze nina ama-elections abo arikwa mtshokotsho izo liyahlala ikhuluma ukuvota lithi kuyalungiswa ukuvota kuyalungiswa kuyini ukuvota khona njengoba lingarikwa vele liyazithulela kuza sinceda ngani khona ku njengoba ungarikwa yazithulela i-South Africa yasukuma khona liya inkokheli zakhona alezo zitshela ukuthi hayi bekuyi-free and fair and whatever sebebhadala bona ngendlela ababhadala ngayo so into okuzeminyiza sinceda ngani amavota khona akula kuncedisa okwesiya kwenziwa amavota ithi njengoba limuzi ethi vision 2030 that means uyakwazi vele ukuthi uyabe khona esikhundleni ngilifuna lingafuni akakwazi lokuthi uzabe sefile hayi ngakhangeleleli lokuthi kokhona thina sabe sesingaphi khonapho sesile minyaka yonke le singasebenzi uvinde itho ukuthi 50 years lokhu ungasebenzi kuyo kuthiwa vision isinceda abani ivision yakhona leyo akusincedisi thina lokhu leyi yethiwa beyi-nonsense eyenziwa abadala lakho nonsense kanti bantu balwela ilizwe balikhulula balilwela ilizwe kuluthi belibophele phela not ukulikhulula belibophela wenza kusehlukananga lokho kwakusenziwa ngamakhiwa phela lokho abakwenza thina kadezi abantuabana yonke into kadezi khonapha zathiwa lokho akuvunyelwa lokho akuvunyelwa lokho akutendirwa lokho akutendirwa kuyini kona yebo sezimbabwe ethu ekhululekileyo siye kwamanye amazwe siyahlukumezwa ngokufanayo futhi kuzasincedisa ngani kuzasincedisa ngani kanti zonke amanye amazwe asafuna ukubona umzimbabweni asafuna ukubona umzimbabweni ngenxa kwakuhamba sizitshaya izifuba sithi sifundile singafundanga thina silanda ukuya-abhuzwa ngabanye abantu khona besichatha bengasibhadali
basakaza kahle basakaza abahloniphekile basakaza abathandekayo be-studio 7 bunkamile inkomo thandekile mhlanga nabanye bakhohlwa amagama ngiyalibingelela ngomusa ovela enkosini yethu ujesu kristu okhulumayo abahlangene ekholeni wasesigodini emngceleni yegwanda nesigodini kaqala khona isigodini ephela khona igwanda esedlube lapha izulu kamasa eshi bengibala enye i-twitter lana ebuhlungu ethi Zimbabweans they are foolish why are they voting Mnangagwa so into yanga enginikeza ukuthi vele vele kade kungani singazami ukuthi sihlanganeni sikhipheni liphathi leyizane leyo ngoba sinjenjenje siyahlupheka emazweni yabona kunzima kuphila emazweni njengamanje sokunzima kakhulu kubuhlungu lokho esikubonayo lokho esikuzwayo kuhlala sesatshiswa nje ngamameseji abo labo laksi into ezinjalo nje yabona into engiyikhalelayo ukuthi abafowethu abaningi sizokushiya iy'mpahla zethu la ziyokusala iy'mpahla zethu ukubele sinemali bana siyalayisha iy'mpahla zethu sizihambise emakhaya thina noma singabuya silindele lokho okuzenzeka mari iy'mpahla sizihambisile emakhaya kubuhlungu bafowethu kubuhlungu kubuhlungu yebo umkhonto wesizwe yasizeka ngaleyo minyaka ezimbabwe kodwa abasakubona abasayingeni lokho naba bekhona abaphilayo la e-South Africa abasenandaba nakho lokuthi izimbabwe yake yaba loncedo yake baba nosizo South Africa. Okay, ngiyaqeda isikhathi, ngiyabonga kakhulu Musa Nothando, ngiyabonga. Singathi singabambana, singathi uNkulunkulu angasinikeza umcabango ofanayo sonke sibambaneni, sikhipheni le izandla. Ukuthi ikhishwe yiphi iphatha kusenendaba, sokuzobonakala ngohamba kwendlela okunye ukuthi kwenzekani. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Ngibona abantu bakithi lingani ngezindawo ngezindawo. Hayi, lisibona isihlazo leli lenzakala elizweni lakithi. Hayi, ilizwe lakithi. Phela ilizwe lakithi ngomthetho vele kalisavalwa ukuthi ilizwe inxa yezana uphilile. Hayi, ilizwe lakithi liphelile sikhuluma iqiniso. Noma abantu ngathi ukukhuluma ngeZimbabwe, vele alisakhulunywa kahle kahle ukuthi kule Zimbabwe. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngobubi kuphela. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngabantu abagcwele amazwe wonke lapho bekhuluma ngezondo futhi bengakhulumi kahle. Ngenqaba ugogo labukhulu lapho asebegugu. And mawuthi uyabheka uyabona vele ukuthi laba abantu sebebheke amathuna wabo. Akuseke ukuthi bazobheke emuva. Ngeke babuye bekhintshe futhi. Sebebheke sebebhekele ukuyakufa laba abantu labo. Kaba sebencedo phela ugogo labukhulu sebegugile abantu labo. Ngeke bebe zingane ezincane ezintsha. Ngabantu asebephushela umango ukuthi be emathuneni omnankagwa labo. Kuba vele kabala ncedo phela. Kanti uncedo labo ngolwane bayenzani. Into yonke elizwe ingqabangqoza kula nto ebonakalayo kabatshengiseki kababoniseki. Bawuzama ukubabonisa suyisitha sabo. Uhlezi kuthritheni abantu befuna ukubulawa. Abantu bathunywa suku zonke ezindlini. Elizweni lakithi vele akula mpilo. Hayi, impilo kayikho. Ukuthi ngapho saba umkhuhlane, ngapho saba iZANU PF, ngapho saba iCorona, ngapho saba iZANU PF. And iZANU PF yinto eyingozi futhi kakhulu ukudlula iCorona le. iCorona nje ikanjelwa manga. Into eyingozi empilweni zabantu iZANU PF.
Ngilingelele basakazi beStudio 7 lonke ngobuningi benu kilinjani ezindaba ezithokozisa izwe lonke jikelele elakithi. Basakazi, mina ngifuna ukwazi ebantwini bakithi ngempela ukuthi kathi yindaba kufanele belandele amaqembu abantu baseMpumalanga. Thina sinawo awethu afana leMthwakazi Republic Party, iBheshu likaZulu, ngisho nezaphu. Lomba nayo izaphu nje wawuliqembu elalikhona iphefoma ngendlela, kodwa-ke selithwa selikhona. Siyakubona kodwa abantu bagijimisana la maqembu aseMpumalanga. Angeke futhi sinikeze inzuzo, befuna ukugijimisa abantu bakithi ebenzela amafeva kuye bezotshontsha umnotho endaweni zakithi. Abantu bakithi kabakuboni konke lokho. Awasivule namehlo umthwakazi omuhle, sizame ukuhlakanipha singabantu basemathebheleleni sonke business. Okunye ngifuna ukuthi lami kulezi nkulumo ezikhona, ikakhulukazi abantu baseMpumalanga ma begxeka bethi asitholi asikwazi uku-aplayela imisebenzi esingayithola ezweni lasekhaya. Kodwa-ke thina sizibuza ukuthi siya-aplayela kodwa-ke bayasirijekta. Sizame konke namabhizinisi bayasivalela. So okwethu yikuphi? Izikolo kasinazo, siyavalelwa lento eyincane. Ama-teachers abantwana basekhaya lama-nurse abaqhatshwa as long kuthiwa ubuya emathebheleleni. Kulethwa umuntu obuya kwenye indawo ezofundisa endaweni yasemathebheleleni noma ezoyenza inesi. Kasivule namehlo bantu bakithi, kasivule namehlo. Ngiyacela siyi-Studio 7 lokuphendula loo ndoda lo othi iZimbabwe ngeyabo waseMpumalanga. Vele iZimbabwe ngeyenu, kodwa ukhumbule lani ukuthi iZimbabwe yena iqala khona emasini okusemtare. Kubulawayo awuzange kube lo muntu waseMpumalanga ulishona esandleni sikamzilikazi. So lelalizwe vele kazange lihlala amashona, yiko kuthiwa yimthwakazi. Ngiyabonga kakhulu basakazi, libe lelamelile.
Livuka njani balaleli beStudio 7? Livuswa uNhlanhla Mahlangu seButswana eFrancistown leFullerton lapha ekhaya lapho engizalwa khona esigabeni semalunge eLupane. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivusa unkosikazi wamampofana, ngivusa unkomo umdala owayesebenza esibhedlela phana uRJ, umalume uPaul Ngwenya Yinyanga, uJabulani Ngwenya, ngivuse lo mdala uNdevula uSathulani, ngivuse bonke abangaziyo abemalungu ngithi binjani, kunjani emasimini selivuna yini, ngiyekana ngale sawile lusulu, ngivuse ubaba uJoel Mahlangu ngiyozalayo, ngithi mdala kunjani emasimini selivuna yini. Ngithi ngiyabonga imihlanhla seBotswana eFrancistown wemalungu.
Sisalibonani Studio 7. yilokudana kakhulu ngenkulumo kababa lo othena umelela iEFF Zimbabwe mayelana netransport system eZimbabwe le mayelana loku shut down le ekufuze ibe khona ngomvulo ubaba lo indlela akhuluma ngayo ingani kasosizala naseZimbabwe ingani kakaze abe kwazi ukuthi i-government yeZimbabwe kukangaki izama ukuyingenzwa kodwa isala
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezitaladeni namuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu bajengisele ngokungayi emsebenzini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gandhi. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.